Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 Mabasa 2022 ngu-Dr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoyo deep slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke isimo nje ngemisizo asihlanga
iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezikufela umphathi Njamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lwezakhamizi zelokitshini le-deep slot eJohannesburg ngemva kokubulawayo ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Mayamsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota ephikisa inyathela lokuxotshwa kweRussia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine.
Abaculi abangi-inspirayo lakana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane ngemibono siqinisane abaculi abangancindezelana niyo so abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye
kule viki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo oyi-jazz uThandi Dlana yena ocula ekobulawayo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi Njamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokitshini le-deep slot eJohannesburg kulandela ukubulawayo ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi uThangi Ntambama uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi Ntambogada lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthe usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ichumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu. Uthe amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho labaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amaphoyisa kodwa siwatshela futhi ukuthi angayeki mayesola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverifya ukuthi unawo yini ama-documents. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara athi veza ama-documents. Ma ungawavezeke ama-documents inkinga-ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi Ntambogada lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulu umlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi kudingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Mulise uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are children. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around the street as they please. We want Zimbabweans to live. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must live.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo eza kwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweyo kulo mhlangano yikuthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo uzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi laye obekhona kulomhlangano uthi isimo se-deep slot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Inzimida. Isimo sibi kakhulu lapho sikhoyo deep slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi akwada ke isimo nje ngeke sisho asihlanga yeah
kusukela o 2008 ele South Africa lishaselwe ludlakela lokubandlululana ngobuzwe olwezenophobia kubangwe umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabe Zimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni selokhu kuqalela unyaka sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa usenjalo imuli kanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe Deep Flood wahlala kwelinye lokuthi lapho bacabangela ukuthi uphephile khona imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesi sihlakalo Melestube 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo
Amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kwele Russia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine nganye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. Ele Zimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi eSwazi le-Afrika kuSADC elivote lisekela ele Russia ngoba amanye amazwe aweSADC ekhethe ukungavoti esekela loba ukungasekeli. Lanxa ele Zimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli iRussia icine ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba angamashumi edlula 91 evote esekela. Amazwe angamashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti. Avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24. Agoqela ele Zimbabwe lele China. Iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council lokuxotshwa eleRussia. Ukuba lilunga lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqhakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Ngomnyaka 2008 ele Russia lele China aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations. Ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwalulolidlakela olwethusayo abaningi ngaleso sikhathi lapho okwabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye. Le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla leZANU-PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho i-runoff. Ingcwethe ezicubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ancediswa ngele Russia lele China empini yawo yenkululeko embusweni wabamhlophe ababethumbela amazwe okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota esekela ele Russia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Abalisi laseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzakutshwa ekupheleni kwayo nale inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi beqhathwa luhlangothi olwe-Zimstats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi bale minyaka emingaki yokuzalwa kodwa lonyaka loluhlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimstats libikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla leZANU-PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga kodwa azakwenza kube lula kubandla leli kukhetho abantu bazabalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta uMnumzana Richard Gundane alolu daba.
Nxa sokunjalo yifina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-return. So bayakuzwa ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivata layo iba-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ezenational umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabafanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bawafanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bawafanisa lowo umsebenzi. So thina sithi hayi. Asifuni mandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona kungumbani. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayangena umsebenzi nxa kuyi-circumstances ezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ukucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi, ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lesensasi babonyene singakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuza kuba nemali even nxa singasebenzeli imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi, angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasinalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolu thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu ekhanda laye ayithole isebenzele ilizwe.
UMnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yababalisi yeZimta yemzwe ekhuluma lapho icingweni leStudio 7 eseGwero. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi oleZimsters yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwele South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini weDeepsloot ngesihluku sokugumodwa ngamatshe qede lapho satshiswa. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Melika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabeleni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kunengi njalo okufanayo okwenziwa ngeRussia kwamanye amazwe okugoqela eleUkraine. Kusenzakala konke lokhu, eleRussia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhahlanyezwa nguhulumende. Kusenjalo, kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho uhulumende kamnumzana Alexandra Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avuzayo, njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinjwe ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department luthi abasanikwa incwadi zokwethekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen wabula abantu mahlayana. Phansi womthetho we-Presidential Proclamation 8015, elemelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elemelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okuqoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika kule Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenotho eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Ngoludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo unqobe izinto amasuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona le Crayon Bullets. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Nasinokulimala inqagala ngisho iqembu leHighlanders lidlala leli Trying ngesonto ezidlulileyo, njalo odokotela beqembu bathe namhla engaphindela enkundleni ukuze aqale ukunyathela izilolonga kancane. Umpo futhi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi kufika ngensonto lomdlali eseluleme.
Ndingumdlali elilokhu engikhangele ukuthi amadokotela amphilile ukuthi aqale i-training namhlanje. Ngizabona ukuthi uzakwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto kuyabe 100%, and ngiyakhuleka ukuthi kube njalo ebesekwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ingane into zokuhamba, engumdlali othe sesinika amagoli, engumdlali athe sesinikebhalithi, kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngensonto.
Uma sewunguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kwiqembu leHighlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeLimpopo, futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo ukwenza ukuba enkundleni eBarber Fields adlise amanye amaqembu imbuya ngoluthi.
Abasekeli beHighlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu, especially at Barber Fields, basinika idlabuzane kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi, bengakhathali, bezokhuza abafana. Abafana nabo babamelele, ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi, ama-supporters ethu asinika idlabuzane elikhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangensonto ngiyafisa ukuthi sithathe inklomelo emthathu.
Umdlali wesiswini senkundla u-Adrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki lethumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele Tenex naseNational Sports Stadium, kuthi ngomgqibelo lwamaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle naseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngaseZakuva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos naseBabab, iqembu leBulawayo City lizemukela lele FC Platinum naseBarber Fields, kuthi naseAscot iqembu leWawa lizadlala le Chicken Inn ngesonto iqembu leManye Diamonds lize ngela eBulawayo Chiefs naseza kuva ukuthi Eric Cape United lize dibana njele yadanga seNational Sports Stadium ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngimo Joseph Njanje.
Uliviki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo uJazz uThandi Idlana yena ke ucula eKobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Uthi koli koli walaleli kuba muhle uthi alikhumbuze ngembali yakhe
umfuli ozalelwe koBulawayo ohlala koBulawayo oqale ukucula ngo-2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul elefusion ye-jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe usithi hlala ulalele.
Inangi labantu lejabulela umculo kaThandi njengoba amkhatha abaculele kuzindawo eziningi ezijiyeneyo. Ngesikhathi se-COVID uThandi ucindezele indlalandela lakhe elintsha lona-ke liyahlakaza.
Ngomnyaka ka-2014 ngikhiphe i-EP yami okuthiwa ngu-Ongaziwayo elengoma ezine. Ngase ngizokhipha njalo iZalade elengoma ezilitshumi okuthiwa ngu-Inganekwane ngomnyaka ka-2020. Mina uThandi Dlana ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma okutsho ukuthi ingoma zami zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Usebenza nabaculi abaningi bejabulisa uZulu eZimbabwe. UThandi uthi yibo abamenza abe nemfutho ukuya phambili ngomculo.
Abaculi abangi-inspirayo yilakana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane ngemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye. Abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili, abantu abaqakezela abanye.
UThandi ehlangane lenye intombazana edume kakhulu ngomculo wesintu uNkwane. Bakhokhela iqembu labaculi abathiyeneyo koBulawayo okuthiwa yi-Souls of Lozi K. Leli qembu licula lihaya indlovukazi uLozi K uyinkosikazi yenkosi uLobhengula owasala ekhokhela amabutho inkosi Zinyamalele.
ULozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumama wabantu uLozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumeli wesizwe. Why?
African woman.
Ungurumende wa Zimbabwe wangusa songs of Lozi K. Ukuthi iyethulethu by the World Expo lapho uthandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphedlo. Lona limi njani leli qembu? Utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So songs of Lozi K ulami uthandi dlana ulosisi unkwali unoma Thamsanqa is ama main vocalists. Ababhali bezinguma ku Facebook ngingu @thandidlana1 ngikhona njalo ku Instagram thandi_dlana iphinde kube khona la ku Twitter ku @realthandi umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platforms
bese kwesiselo thandidlana uhlelo waza the Friday. Kanjani uyasebenza, uthi kudla umculo, alale umculo, uthi ufuna ukuba umhlabelelo odume eAfrika yonke jikelele. Ngimela isithu 7 igabramu Ezra Jesus Banda.
Isizwe esini yesizwe somkhonto nomalanga ubulikibela ilanga lisaphuma lisahlaba lichisa lindalo ubulimela kunjalo kwenza ukuhlula amadoda amadala indaba yakho ubuyimela khontokazi kwezizwekazi olawula emkulwini olawulela sezinkundleni lasakaze lisiphaqa sibanzi eliponsa emasangweni abakho liponse alaze lathula.
Ngikwenzani isihloko nje sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela izibatha amandla zakahulumende weLizwe laseAfrika ezikhokhela umphathi ndawo kajalo endaba zamapholisa umnumzana Dicele namhlanje ziqhube umhlangano wezakhamizi zelokitshini leDurban eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku esizalwane seZimbabwe. Bayamsola uhulumende weZimbabwe ngokuvota iphisa inyathelo lokuxhutshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eye-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ikwenza kwele-Ukraine. Kule viki uhlelo Woza Friday besilomculi odume kwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Siluduba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi mpelasonto elithukile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.